kukhanya imotion ebiproposelwa ngundlovu njalo yasekelwa ngu-Obedinwa Mfuni. Imotion le e-vote of no confidence icine iphumelele loba nje yena u-Andrew Langa ebesesukile. U-Andrew Langa engakasuki kulumhlangano ekhuluma labonozindaba ebezikhukhumeze sithi nguye olokhu ezibambile ezansi emandebeleni njalo laba kade bezama ukuthi bamkhiphe bayehlulekile. Bahle kwaba yikusuka kwakhe khonapho. So utrendi imotion isiphaswa yena u-Andrew Langa ebengasekho kodwa iphethana elibhode kumalunga ezanu-P F esilibonile latonozindaba liveza ukubana abantu abangamathumi amathathu lanye phakathi kwabantu abangamathumi amahlanu angathi yi-50 31 out of 50 abantu abathi hhayi Andrew Langa ngenxa yobudlelwane bakhe faction ngathi ngekamduru le kumele amise umsebenzi. Kulezinto abazihlelileyo abathi yizo esezenze ukuthi bangasamthembi u-Andrew Langa uyetheswa icala lokuba mhlaka 17 October eloji yakhe insizwa kuthokazakala esithi u-First Lady u-Grace Mugabe ngumuntu ohlanyayo osebenza nabo-Obed Mpofu ezintweni ze-corruption.
Ya, ungasitshela ukuthi labo abachayaniyo bakhona yini abalimeleyo?
Angazange balimale lokhana okwamanxeba nje kodwa ngesikhathi bekhuluma bebesithi hhayi bancedwe nje ukuthi labo abanye bakhona babalekile ngemva kwalokhu ukuthi kungayisikho khona lokhu bebesithi hhayi labo bebesabela impilo zabo. Kodwa akuwo le ngathi ulimele ukuthi kumbe angabe hanje esibhedlela ngoba kakhulu bebethana ngathi ngamampama.